ngila sebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanyamazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo. Yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kule Britain. Yena ke uphatheka kakhulu ekutshani izidina zokwakha kuBulawayo njalo usenesikhathi esenza lumsebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom okwenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza yokukwakha okutshiyeneyo.
Ngaphandle kokuthi aya izitina zokwakha uMankomo sowavula inhlanganiso encedisa abesifazana labantwana abaphuma emulini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqintini setsholotho lenyama yendlovu e-Empower Women and Children Organization.
Sizame ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise ukuthunga imitshina eni imitshina njengayenza abantu esisebenze labantwana. So manje silama sewing machines, nama computer, siphe lakho lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola, ukuthi sibizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka. Okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungenambhadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yerugare Sharani kahle medical aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwandinta kakhulu shisa ukuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana ngabhadala ibill ye-25,000 ematadei. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali kutho ukuthi umntana wami ubezahamba.
Queen uthi wethuka ngemali eyayifunwa esibhedlela ukuthi kwelathwe umntana wakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu an ordinary citizen kutho ukuthi ngeke uphile nxa ungela mali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukuyenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke, kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi, kumbe ngumuntu ongumaneja, kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha koBulawayo eRugare Medical. I am very motivated. Ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi nami ngifise ukuphenduka ekhaya ngize sukumisa indawo yakithi koBulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona ngabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe uQueen. Kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu bediaspora.
Besa bebaningi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi, abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi. Ezempilakahle ludubo oluhlangana nabantu abaningi kwele Zimbabwe ngoba izibhedlela nabodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelathwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.